Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamukelanga njabulo kustudio 7, ngolwesithathu mhlaka 12 uNkwenkwezi 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukhetho lweZimbabwe luyadecidwa yicourt. Kudingakala umuntu ozafika enikeze ijudgment uma kuyukuthi kuhanjwe court ihambisana lalaba abaphetheyo yikho bemngezelele.
Amagqwetha alwela ilungelo loluntu asekhweze imthethandaba isicelo sokuphikisa ukwengezwa kwesikhathi sokusebenza kukamahluli omkhulu uChief Justice Luke Malaba ngeminyaka emihlanu.
COVID-19 beyasifaka kayisikhathi kuhle ngoba abantu nxa sebenze kwaminyana kunjana uzathola ukuthi lama-mask akhona lawo kasagqokwa kuhle ngendlela lapho kumele khona kugqokwe ngoba wonke umuntu uyabe esejahlile.
Abenhlanganiso yezimoto ezithwala uZulu koBulawayo bathi sebedinga usekelo lwamalunga edale lePhalamende ukuthi abakhulumele uhulumende ngodubo lokwaliswa ukusebenza ngalesi sikhathi se-COVID-19 lockdown. Abongi abadabuka eZimbabwe abasebenzela kwele Botswana bamanyene labanye babo umhlaba wonke jikelele ukunanza ilanga ile International Nurses Day. Zonke lezi ndaba nezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla wengeze isikhathi sokusebenza kukamahluli omkhulu uChief Justice Luke Malaba ngeminyaka emihlanu lanxa nje kulokhu khonona ngalolu daba lamagqwetha eseluphikisile emthethwandaba. Umnumzana Malaba ubemele athathe impentsheni ngomgqibelo mhla ka-15 lapho afikisa khona iminyaka yokuphumula engamachumi ayisikhombisa i-70 years kodwa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso selizwe okwenziwe ngamalunga edale lePhalamende kuphe umongameli Mnangagwa amandla okwengeza iminyaka yokusebenza kukamnumzana Malaba labanye abahluli benkantolo eziphezulu. Lokhu kutsho ukuthi usezatshiya umsebenzi eseleminyaka yokuzalwa engu-75. Encwadini elotshelwe umnumzana Malaba unobhala ehofisini kamongameli Mnangagwa uChief Secretary Meshack Sibanda uthe umongameli ukuvumile ukuthi aqhubeke ngomsebenzi mhlaka-16 lapho obekumele ayiphumula khona ngemva kokubona incwadi yakhe evela kudokotela eveza ukuthi uphile kuhle emzimbeni lasengqondweni. Kulamagqwetha athi okwenziwe ngumongameli Mnangagwa akukho emthethweni. Isicelo samagqwetha la isokuthi idalele High Court lesule inyathelo likamongameli Mnangagwa sizahluzwa ngolwesihlanu. Untungameli Nkomo uxoxe lohlaziya izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo ngalolu daba.
Okuliqiniso yikuthi sesilungiselela ukhetho. So njengoba kuzaba lo khetho siyakwazi ukuthi at times ukhetho lweZimbabwe luyadecidwa yicourt. Kudingakala umuntu ozafika enikeze ijudgment uma kuyukuthi kuhanjwe court ihambisana lalaba abaphetheyo yikho bemngezelele. Njalo kufuze sikuzwisise ukuthi sibuswa ngontando kayiphikiswa. So uma ulombuso wabontando kayiphikiswa okuliqiniso ukuthi abantu bangaze bekhulume bethini bazafaka lokho that will make them politically relevant. Yikho bemngezelelele ngoba okamalaba uzabuya enze i-political judgment ezafitha labo bantu abaphetheyo.
Ngamanye amazwi Fuzwayo uthi wena kukhetho luka-2023 singabona kusiba lokuxabana lokudonselana esikubone kusiba khona kukhetho luka-2018 lona olugcine luxazululwa yinkantolo ikhokhelwa nguye uMalaba.
Kunjalo okumenza bemfake khona bana bakhangelela ukuthi ngo-2023 ngokhetho uma kungaphumanga ngendlela yokuthi bawine outright kungaba contested lwana uzafika enikeze i-judgment esuthisa bona.
Yebo bayakhala abanye bathi ukuguqulwa kwesisekelo lokho kube yinto embi kakhulu. Kodwa bona bezanu PF labanye be-MDC bathi hayi selidumele edlula sokwenza kele njalo bathi bona gaba kubone kuyinto embi kangako. Siyazi ukuthi kulomunye umthetho njalo osolwa ngabanengi ophakathi kokubunjwa nguhulumende sikhuluma nje owe Patriot Act odinga ukujezisa uhulumende athi ngabathengisi. Ungathini ngalowo mthetho?
I-Patriot Bill obviously kathesi wonke umuntu kufuze ukuthi encindezelwe ebe umuntu ofakwa amatomu elandele lokho okufunwa yilaba abaphetha amandla.
Umnumzana Mbuso Ofuzwayo yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungameli inkomo we-Studio 7 ekoBulawayo. Umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa usegcizelele ukuthi abatholakala besephula iziqondiso ze-COVID-19 abagoqela abatshayeli bezimota abakubhizimusi yokuthwala abantu bona bengabhalisanga kwinkampani yezukho bazabotshwa ngoba besabalalisa lomkhuhlane. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association imanyene lezinye isanda ukuqoqa umhlangano lapho abavumelane khona ukuthi bazalobela uhulumende kanye lekhansile yaleli dolobho incwadi ekhalaza ukuthi kuvunyelwe abanye abakubhizimusi yokuthwala abantu ukuthi besebenze. Unkosikazi Theresia Nyathi umabhalane wogatsha oluphathelane lezimota ezithwala abantu kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uthi sebekhuthaza lamalunga edalele ephalamende ukuthi akhulume ngalolu hlupho ngoba lungenye yembangela ememethekisa i-COVID-19.
Kulandela ngalani umhlangano sisavumelana ukuthi le incwadi ingabuya sesikhulumisana labo. Esakuvumelanayo ikona ukuthi izinto kazenze kuhle, imonopoli kayifunakali, i-competition kayivunyelwe, se-competition ukwenzela ukuthi ezinye izimoto zezibizo lamazukho malutshwane and yona izukho kona akula original zukho ngama-private buses abantu. Yikho kono kwesithi ziyanethi most of them are not even suitable zakithi ukuthi zisemgwaqweni ama-awudona lawa amanye ihluleka loku kukhona uzathola ukuthi amabhasi lawana ayagcwalisa abantu i-COVID yona le protocol ekhona kabayinganzeleli kabalandaba labo.
Sikhuluma nje uhlupho lolu solunjani kathesi?
Uhlupho kakuntintanga lutho uhlupho lokho lunjalo lokho lumemetheka lunjalo akulanto esingathi thina kungono. What was really moment is what doesn't do ngane zingavele zibotshwa ngoba khanye ngane kube kuyi-operation ukuthi ziyagidiniswa yena abantu beyisafa yethi nxa izimoto ezingane zingavunyelwa zibe khona ole mali yakhe uyazingekela lapho athanda khona. Manje kukhona kwakathesi ukuthi akumelanga ube li-choice sokumele ukuthi ungene kuzukho kwenza uyathanda kumbe kawuthandi. Lenye into abakhala ngayo futhi abadala bathi bona nxa uthwele isaka lempuphu ungena kuzukho kadidadala sokuyi-extra mani kanti ungazingenela emotweni encane imoto ezincane zazingabhadali kathesi sokubhadalisana ikho kunye njalo futhi zi-other thing abakhala ngayo kazifike endaweni ezinye yaphelele endleleni ibhasi lethu lalapho kwakumele okwakusima khona amakhombi afinyeleli khona umuntu abe lemithwalo yakhe esebhadala imali yakhe aphinde achiwe futhi emangweni engafiki laphaya khona.
Litho ngani ukuthi ukuphithizela lokho kusemabhasini abantu beswela imota zokuhambisa kungaba lomthelela ku-COVID-19?
Ye, into e-COVID-19 beyasifaka kayisikhathi kuhle ngoba abantu nxa sebephuva minyana kunjana uzathola ukuthi lama maski akhona lawo kasagqokwa kuhle ngendlela lapho kumele khona kugqokwe ngoba wonke umuntu uyabe esejahlile. Njalo futhi enye into abakhala ngayo abadala akuna timetable, ayikho i-timetable ukuthi ibhasi ende iyasuka sikhathi bani ifike sikhathi bani. Njalo mntwana kungela dizili akula notification evela kuzoko ethi namhlanje bani singangena ethawn asilanga i-transport baza kuthala abantu besuka labo ezindlini babangenise lapho edolobheni ukuthi babafinyelele babiyele ezindlini sokusiba yinkinga. Njalo le ndaba liyanaya ivele ikhona yabantwana besikolo omama labo babafundisa abantu babo ezikolweni lapho ababona kungani yikho kubajabulisa khona. Njalo abanye emalokishini lapho abahlala khona uzathola ukuthi kathana primary school ikathana bebe sebesikungcono sibahambiseke lapho esifinyelela khona esibona kungani kulula ukuthi abantwana bahanjiswe ke izimoto zemizana babezi-organize njengabazali njengezakhamizi bathwalela abantwana bamshele njalo emakhaya.
Lo unkosikazi Theresia Nyathi umabhalane obona ngeziphathelane lezimoto kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sixoxelaye ekoBulawayo. Ukusenjalo ugatsha olubona ngezempilakahle olwe-World Health Organization eZimbabwe luthi luchayela omonge ihlombe ngomsebenzi omuhle abawenzayo ngalesi sikhathi kulo bhubhano lwe-COVID-19 njalo kunanzwa usuku lwe-World Nurses Day. Embikweni eliwethule enkundleni yeTwitter, ugatsha lolu luthi lukhumbula njalo bonke ababulawa ngumkhuhlane lo. Ugatsha lukahulumende luthi abantu asebehlaselwa ligcikwane le-coronavirus elizweni selokhu laqhamukayo sebefika phose inkulungwane ezingamachumi amane 38,419. Labulala abedlula inkulungwane elingxenye yayo 1,579 selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo. Izolo kuphela i-COVID-19 ibulele abathathu yahlasela abalichumi lanhlanu. Asebehlabe ijekiseni yokwenqabela lomkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 539,526. Abongi abadabuka eZimbabwe abasebenzela kwele Botswana bamanyene labanye babo umhlaba wonke jikelele benanza ilanga ile International Nurses Day ngesikhathi COVID-19 ilokhu ihlasela lelo lizwe ngolaka. Umqondisi Dube weStudio 7 usethulela lolu daba isehabrani kwele Botswana.
Kwele Botswana ilanga leli linanzwa lonyaka ngesikhathi lizwe lelidonsa nzima ukumelana le-COVID-19 kodwa lisanda ukusungula uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela kulomkhuhlane e-Sinovac vaccine evele kwele China. AbeZimbabwe labo basemzileni wokuhlatshwa ijekiseni le. Unkosikazi Patience Dube Nleya ungumongikazi wesinye isibhedlela seHabron ungomunye owabongi beZimbabwe kwele Botswana abade besemkhosini wokunanza usuku lwe-International Nurses Day owenzelwe edolobheni leli.
Akula nje ama challenges bona from the hospitals that have worked in, everyone is just recognized as a nurse and you get equal appreciation xa kuyukuthi kulama presents, but khona ayi an international thing, akula nkinga, we are all treated the same.
UDubenleya uthi ngemva kokudlula umnyaka abelokhu beliswane lomkhuhlane we-COVID-19 sebesiyabejwayela ukuphathisa uzulu ngaleli gciwane lona eliqhubeka limemetheka. Noma nje uDubenleya sithi konke nje kuhamba kuhle emsebenzini yabo, umongameli wenhlanganiso emela bonke eBotswana Nurses Union umnumzana uBonolo Rahube uthi kuningi abakuswelayo, uthi baqhubeka belahlekelwa bonke ababanjwa i-COVID-19 njalo isimo somkhuhlane sesitshengise ukuthi umsebenzi wabonke uyingozi engakanani.
Botswana has also registered nurses who were psychologically trained because of the COVID-19.
Ele Botswana lingelinye lamazwe libhalise ukuhlupheka kwabongi okudalwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Sesidinge ongaphathisa ukulolonga imizwa yabongi ukuze kwehlise ubuhlungu kanye lokuhlupheka okudalwa yisimo ababhekane laso
ise-COVID-19.
Abongi baphatheke kuhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 ngemva kokuba ile Botswana lithole imbodlela zomuthi ye-Sinovac vaccine eziyinkulungwane ezingamakhulu amabili i-200,000 ezivela kwele China. Iningi labeZimbabwe kwele Botswana kade lingakatholi ijekiseni ngoba waqala ukuhlatshwa abaleminyaka edlula amachumi ayisikhombisa lanhlanu i-75. Iningi labeZimbabwe ngabaleminyaka engaphakathi kwamachumi amathathu i-30 lamachumi ayisithupha i-16. Esinye isizalwane seZimbabwe esihlala eHabron umzana Stanley Ncube ulethemba lokuthi labo bazathola ithuba masinya lokuhlatshwa ijekiseni le.
Ye, lathi siyajabula ukuthi amavaccine labo yavele eChina sebeqale silukunika abantu. Njengoba sithembisa ukuthi lathi sivele ekhaya kwale Zimbabwe bazasibiza lathi bengasibandululi. Into esijabulisayo leyo, siselayinini sikhuluma kanje silokhu sizama ukuthi sizibhalise siregister, sisebenzisa amafoni ukuregister. Kodwa nxa kusehlula sizahamba emakliniki siyebhalisa ngobuningi bethu.
noma nje iningi lilindele iJackson yokuvikela uCovid-19 uhlelo lolu lubikwa luhamba ngonyawo lonwabu ezibhedlela ezimele zodwa abanye besesaba okuza ngemva kokuhlatshwa iJackson. Kubhubhe abantu ababili ngenyanga edluleyo ngemva kokuhlatshwa iJackson AstraZeneca kwele Botswana, impumelelo yokuthi babulwe yini ilokhe ingakaphumi. Sekubhubhe abantu abedlula amakhulu ayisikhombisa lengxenye i-751 ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 kwele Botswana, kukanti abaphose befike inkulungwane ezingamashumi amahlanu i-49,041 sebatholakala belo mkhuhlane lo. Ilanga le-International Nurses Day kalizange linanzwe ngomnyaka ophelileyo kulandela ukuqhamuka lokubhaha komkhuhlane we-COVID-19 emhlabeni jikelele. Lalo nyaka abongi bananze ilanga leli besezibhedlela zabo ezijeneyo kungabuthwana ngenxa yesimo se-COVID-19. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Umthethwandaba we-High Court namhla umise kancane ukuthethwa kwecala elitheswa abesifazana be-MDC Alliance abathathu, onkosazana Joanne Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsai Marova, ukuze kuhluzwe isicelo sabo sokuthi umantshela umtshutshisi abaphethe icala leli besuswe ngoba bethatha uhlangothi. Abathathu laba bathi umantshi uBianca Makwande lomtshutshisi uMichael Reza kumele bame eceleni udaba lwabo luthethwe ngabantu abaqhuba kuhle umsebenzi. Kusinqomo sakhe umahlule we-High Court uvumelane labo Mamombe esithi inkundla yakhe kumele ihluze isicelo sabathathu laba. Udaba lolu lumile. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Svanda ngalolu daba.
UJoanna Lotimbiri bayahlukumezwa ngama magistrate, njalo sokukhanya ukuthi labanye amajaji labo sebefanana lama magistrate ngenxa yokuthi bale pressure kuZANU-PF. Kululungelo lwabo ukuthi bacele umthethwandaba ukuthi laba bantu bazikhuphe endabeni enje ngoba vele batshengisa ukuba lohlangothi. Sisebele mbale uprosecutor Reza la lo magistrate lowo ohla uBianca Makwende ukuthi sebesebenzela izanu hashi isizwe. Ngalokho sifisa ukuthi kube isiboniso esiqakathekileyo ukuthi umuntu olecala umsulwa, njalo amalungelo akhe afanele ukuthi akhangelwe kuhle, hayi ukuphonguhlukumezwa. Thina sithi lokho abakwenzileyo kulungile, kuza kwenza abantu beZimbabwe lelizwe leZimbabwe jikelele le-international world ibone ukuthi best interests azisekho ezemthethandaba sokuyi-best interests zezanu zababusayo.
Elithi lina umantshi lo mtshutshisi kudaba lolu bakhanya bethatha uhlangothi, kodwa uhulumende uhlezi ekulandula nje esithi hayi imithethwandaba isebenza izimele, akula kungenela ukahulumende, akula kungenela kwezombusazwe.
Sibona ngani abantu laba bahanjiswa e-Fort Hare University e-South Africa behanjiswa i-Presidential Scholarship besuka ku-Bordergaze Training Center? Ngoba izenzo zabo ngani vele azikho emthethweni ngabantu abasebenzisa ikhothi, ngathi abasebenzisa ikhothi kabi, they are abusing i-court system ngoba bona bazibona ngani ngumthetho ngokwabo. Kambe bangabe lokhe behlupha be-abuser i-justice ukuncitsha abantu i-bail, yena umama lo uJoanna eyi-member of parliament uChimbiri bayamazi ukuthi uhlala lapha yikuhlukuluza. Yikho ke benze kahle, njalo vele siyakwazi iningi yama magistrate ba compromised.
Lo umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni e-COVID-19 vaccine lokutholakala kwehlobo le-coronavirus elolaka kwele India, bomakhelwane kwele South Africa. Abesifazana abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele South Africa bakhuthazwa ukuthi basukume badinge indlela zokuziphilisa ukuze bazimele okuzabangela ukuthi babe lesibindi sokulwisana lokuhlukuluzwa kwabo ngabelisilisa. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lokhu kuphume embuthanweni owenzelwe eJohannesburg wokuhlaziya ngezandlubhe lezankathaze zabesifazane lapho kade kule ngcwethi zemisebenzi lakunhlangothi ezehlukeneyo zempilo ezigoqela abacebisi abalwela amalungelo luntu labanye. Unkosazana Sifiso Ndiweni ongomunye wabomama abakade besembuthanweni lo uthi ziyanda izehlakalo zokuhlukunyezwa kwabesifazane ikakhulu abavela phandle kwelizwe. Unkosazana Sifiso Ndiweni ongomunye wabomama ababebuthene eJohannesburg bekhuluma ngezandhluphe lezankathaza zabo uthi kuyanda ukuhlukunyezwa kwabesifazane ikakhulu abavela phandle kwelizwe.
Abasebenzi besihlangana la maningi kule abuse emsebenzini, kule abuse ezikoleni, kule abuse ezindlini nasezindleleni. Uthi lokhu hamba uma kumele kwenziwe something utshele ukuthi we foreigner, you don't deserve it. So njengama-immigrant siphele nzima, siyahlukumezeka, asizitholi izinsiza ezifanele sizitholi because silebhulwa njengama-immigrants.
Kuqula labahlukunyezwayo kulalabo abangasebenziyo abeyame kubomkabo loba omasihlalisane babo ngikho konke abakudingayo empilweni. Abanye ke labo abahlukunyezwayo bese kungenela isihlobo sikhuthaza ukubekezela kuze kuphethe umunye esebulewe. Bakhona njalo abacina bebanjwa ngamandla ukuya emacansini ukuze baphiwe imisebenzi. Olwela amalungelo abesifazane kwele South Africa unkosazana Nobuhle Viji Ajit uthi abesifazane laba bangekela ukuzilwela bazayifunda ivaliwe.
Like umuntu akhona ugcina sekubulala. So women should find a way to sustain themselves bengadiphendi emadodeni. Umuntu okuhlukumezile akushakwazwa ukulimaza, dinga into vele ezokwenzisa uphile, uphile kahle uyi-one, ubekwazi ukuthi yakhokha njani irenti, ukwazi nje ukuzimela uyi-one nje njengomuntu ongumama, ungadiphendi komunye umuntu because yinto ehlale yenza ukuthi behlale bebuyele emuva begcina sebehlukumezile abe begcina sebebulawa in the process.
Okuluhlu lwezemfundo njalo engumqondisi wesikolo se-Hope Fountain Combined School unkosazana Zanele Khumalo uthi kuqakathekile ukuthi omama baqakathekise imfundo yabantu ababo ikakhulu abangamantombazana ukuze benelise ukuzimela kusasa.
Umama ma uyoregister umntana wakho umama o-responsible, check ukuthi isikolo leso register kuso umntana wakho sisemthethweni yini, ungakalahleli imali yakho ngoba kuzakuhlupha kusasa ngoba
ingcitshi kwezokwelatshwa kokukhathazeka emoyeni owenkampani ye-Imizwa Holdings unkosazana Zwakele Saradube uthi kuqakathekile ukuthi abesifazane laba bazi ukuthi bafunani empilweni ukuze bengemukeli loba yini eyenziwa ngabesilisa kubo.
So ungabi ulo muntu okuthi ufuna umuntu esilisa azeliwawenzele. You need to find that joy and peace within. Change your story. Learn to love from good to be yona. Start talking about it. Start doing it.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso okuyiyo ebiqoqe umbuthano wabomama laba eZim Imbokodo unkosazana Victress Matutu uthi kuyajabulisa ukubona umama beZimbabwe bephakama besethula lokho kusenhliziyweni zabo.
Sibonile ukuthi omama abanenhlupho eziningi abalazo abadinga ukuthi ngokuya kwesikhathi le nto esiyenzayo siyenze njalo nje ukuze omama bafundiseke, bafundisane ngendlela esiphila ngazo singabantu bokufika lapha eSouth Africa, nangendlela esiphila ngazo njengabomama ukuthi senzane ngabantwa bethu ukuthi abantu bethu bahambe ezikolweni ngoba kuyinto ehlupha kakhulu. Nangokuthi abantwana baphitha njalo amaphepha okuthi bafunde lapha eSouth Africa, kungabi lesikhathi sokuthi uthiwe umntwana sefunde kodwa sakwazi ukubhala umetriki ngenxa yokudlala amaphepha.
Ucwaningo luqhutshwe inkampani ezibalo zikahulumende Statistics South Africa ngo-2018 lukhomba ukuthi phakathi kwamahola amathathu kulesifazana oyedwa obulawayo kwele South Africa, one woman killed every 3 hours. Ngomnyaka ofanayo bebesedlula izinkulungwane ezingamashumi amabili lane over 24,000 abahlukunyezwe ngokocansi. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Okwamanje kesizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Ele Melika lizinikele ukusekela amazwe awe Western Balkans emcabangeni wawo ukumanyana lamanye amazwe awezwekazi le-Europe kanye lakusifiso sawo sokuba yingxenye yomanyano we-European Union lezinye inhlanganiso ze-Euro-Atlantic. Sisebenza lamazwe yasemhlobulweni we-Western Balkan lawezwekazi le-Europe angabangani bethu ukuthuthukisa umbuso wentando kaZulu. Ukulandelwa kwemithetho, ukulwisana lenkohlakalo, ukusebenza kuhle kwentathelo zindaba zingahlukunyezwa njalo zikhululekile kanye labenhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu enhlangothini ezehlukeneyo zempilo, kutsho isikhulumeli sogatsha lokudlelana kweMelika lamanye amazwe omhlaba uMnumzana Ned Price embikweni awethule izolo. Lokhu uthi kuzanceda ukulondoloza ukuthula izwekazi le-Europe. Ele Melika lithi njalo lizinikele ukuphathisa amazwe awe-Western Balkans ukuqinisa ubudlelwano kwezenotho, kwezokumelana lokuguquka komkhathi kanye lokulondoloza indlela eziqondileyo zokumelana lodlame lokuhlukunyezwa ngele-Russia. Sifisa njalo ukubana sincedise lo mhlubulo ukuba uthuthuke kulondolozwa konke okuqakathekileyo kanye lama-industry ukuba angabhidliki ngenxa yemisebenzi yabakwele China, kutsho uPrice. Phezu kwalokho, ele Melika liyahlonipha kakhulu ukusebenzelana kwalo enhlangothini zomvikela okugoqela abangane abasanda kungena kumanyano we-NATO, iMontenegro le-North Macedonia. Siyemukela ngezandla zombili inguquko esithe yenziwa ngabe Albania le-North Macedonia, njalo sizaqhubeka sisekela inkulumo zokuqinisa ubudlelwane lamazwe awomanyano we-European Union ezizakwenziwa ngonhlolanja lonyaka, kutsho uPrice. Ele Melika lithi njalo lizimisele ukusekela umsebenzi wokukhuthaza langokulotshwa kwesivumelano sokusebenzelana kwele-Kosovo lele-Serbia esijonge ukuqinisa ukuhloniphana kwamazwe omabili. Siyasekela inkulumo ezilawulwa ngabe-EU, njalo sikhuthaza amacele wonke ukubana angene kulezi nkulumo ngenhliziyo ezilesineke lesifiso sokulungisisa inkinga ezikhona ukuze kube lokusebenzelana okuhle enhlangothini zonke zempilo okugoqela ezombusazwe, kutsho uPrice. Ele Melika lisebenza njalo lamazwe omhlaba ekusekeleni ele Bosnia lele Herzegovina kunguquko eyenziwa yilamazwe ukuze enelise ukwamukela ukuba ngamalunga aweyiyo egoqela imithetho eqondisa ezokhetho, ukubunjwa kwe-ofisi e-Office of the High Representative eminyakeni engamashumi amabili lanhlanu edlileyo phansi kwesivumelano se-Dayton Peace Agreement kubikwa kuncede kakhulu ekulondolozweni kokuthula esigabeni lesi. Yihungahunga lokuthi kungaba lokuguqulwa kwemingcele esigabeni se-Balkans kusenziwa ngokosiko kubikwa kulakho ukubangela ingxabangxoza kuvuselele inhlungu zamanxeba ake abakhona endulo, kugxwayisa uPrice. Kudingeka ukuhlela ngonanzelelo ikusasa enhle yomhlubulo o-Western Balkans okugxile embusweni wentando kaZulu olandela imithetho, uhlonipha amasiko ehlukeneyo lamalungelo oluntu.
Lolo ludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Singakehlukani esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amagqwetha alwela ilungelo loluntu asekhweze emthethwandaba isicelo sokuphikisa ukwengezwa kwesikhathi sokusebenza kwamahluli omkhulu welizwe uChief Justice Luke Malaba ngeminyaka emihlanu. Abenhlanganiso yabezimota ezithwala uZulu koBulawayo bathi sebedinga usekelo lwamalunga edalele ephalamende ukuthi abakhulumele kuhulumente ngodubo lokwaliswa ekusebenza ngalesi sikhathi se-COVID-19. Abongi abadabuka eZimbabwe abasebenzela kwele Botswana bamanyene labanye babo umhlaba wonke jikelele ukunanza ilanga le-International Nurses Day. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.